emaphandleni indaba yamagesi yahlupha kakhulu. Ufumana ukuthi kulezikolo izibhedlela eza electrifiwayo ngodaba lwe-rural electrification program. So izikolo lezi kuyamele zifundise ama-computers zidependa kiwo amagesi. Izibhedlela nazo zidependa kiwo amagesi. Uzafumana futhi ukuthi endaweni ezinjengabo Lupane kulesibhedlela ezinjengabo St. Luke's ezisemaphandleni, sisemaphandleni lanxa se-growth point esenzi kodwa sisemaphandleni si-cater for ama-services abantu bamaphandleni. Indaba ezinjengama-mortuary, i-mortuary ye-St. Luke's iyehluleka ukuthi isebenze ngakho khona lokho. Kuluhlupho olukhulu sibili ebantwini bemaphandleni ngoba nxa i-mortuary ingasebenzi sokusithi ukuthi sokumele bahambise izidumbu zabo koBulawayo okuletha amakhosi amaningi. Yikho khona lokho.
Udaba lwamafutha awezimota okuhambisa ke
luhlupha kakhulukazi, lwenza le ntengo yezimota yokugada ikhwele kakhulu. Ufumane ukuthi umango oyi-10 kilometers ugcina ukhosta imali efika ama-$20-$25 ngendaba zokuthi abanikazi bezimota bayasebethenga amafutha kumkambo omnyama kumbe kulabo abathengisa ngedola lemelika. So ukwenzela ukuthi bathi recover imali yabo amakhosi bawafaka ebantwini abagadayo. Ngaphandle kwakhona lokhu nje izimota zisuke zihluphe zishote ngokubana abantu bayafaka izimota zabo beswele amafutha oku-affecta abantu bemaphandleni kakhulu, abantu abafuna ukuhambisa abantu ezibhedlela, abantu abawomama abafuna ukuyabeletha,